ezindabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT lithi selivalelwa kwezinye izabelo eZimbabwe ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuphela amanzi edolobheni leGwanda. Abalobi sebesebenzisa indlela esiphakeme ukunqabela ukuthengiswa kwengwalo okungekho emthethweni. Sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ngokufunda emazweni. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sihlolisisa okwethulwe nguhulumende okutshengisa ukuthi kulezikolo eziningi ezilakho ukuvalwa eMathabeleland South. Sizalethulela ezemidlalo okugoqela okwehlele uBongani Mafu owaye kuqembu leHighlanders. Kuhlelo Woza Friday silomculi weKwasakwasa uMandla Nkomo. Ku-Live Talk lamhla sihlaziya okukhulunywa libandla le-MDCT elithi selivalelwa ukukankasela ukhetho oluzayo kwezinye indawo eZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.